So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 21 Mpalakazi 2020 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibhubhane leli selimemetheke kakhulu njalo kukhanya selibulala abantu kathesi. Ndizama ukuthi lingahlali lapho kule ndawo kuleseminyaniminyani khona. Linanzelele ukuthi ibhubhane leli lizamemetheka kakhulu libulala abantu ngesikhathi lesesibi.
Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe iCOVID-19 abaphosema abafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe belegciwane leli abangamashumi edlula amabili babo bengabakobulawayo.
Kuyajabulisa kakhulu ukubakwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo lokunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye cross our street.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana isiqalile ukunikeza izincwadi zokuhambisa ama-emergency travel documents ETDs kulabo abahlala kweleBotswana okungekho emthethweni. Inhlanganiso yezimela abatsha zithi sezilwela ilungelo lawo lokuthi bafinyelele ezempilakahle lula bekhululekile. Belakho ukuphathiswa kungela nkinga engabenza besabe ukuyadinga usizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukumemetheka kwe-COVID-19 esabelweni seMandebeleni kuqhubekela phambili ngesiqubu esethusayo. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe abaphose bafike amakhulu amabili 174 bafunyene bele-COVID-19 abangamashumi edlula amabili babo bengabakobulawayo. Ababili bengabe Matabeleland North Matabeleland South beyisicamibili okutsho ukubana umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili umemetheka kobulawayo lelizweni lonke jikelele. Loba nje abezempilakahle bengatsho kahle kahle ukubana imbangela yokumemetheka komkhuhlane ingabe kuyini. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle emhlubulweni weMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown ngoba lumkhuhlane usuqalile ukusabalala ngesiqubu esikhulu kunalapho uqala. Iningi labantu selikhuthazwa ukuba lihlale emakhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze benqabele ukuthelelana igcikwane le-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ngomunye wabakhuthaza ukuba abantu bengadlali ikhisimusi ingathi akula enye ebuyayo.
Ibhubhane leli selimemetheke kakhulu njalo kukhanya selibulala abantu kathesi. Ndizama ukuthi lingahlali lapho kule ndawo kuleseminyaniminyani khona. Linanzelele ukuthi ibhubhane leli lizamemetheka kakhulu libulala abantu ngesikhathi lesesibi. Ngakho liyaxwayisa ukuthi ngesikhathi khisimusi le lingaze ladlala ikhisimusi ingana kusela amanye amakhisimusi abuyayo.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu kumele bahlale phansi ngoba sisebunzimeni bengayithelela abemakhaya umkhuhlane.
Lingaze lahamba lisiyavakatsha endaweni okungela sizathu esikhulu. Kumele abantu behlale phansi ngoba sisebunzimeni kakhulu bantu. Abantu bengasuki emadrobheni besiye emakhaya besiyatshiyela abantu ubhubhane lolo lubi kangaka.
Udokotela wedwa Ndebele uvumelane loNgwenya ethi abantu abaqinise ukuzivikela ekubambeni iCOVID-19 ngoba ayike lapheki.
Lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu bodadewethu bantwana nani lonke nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuvikela loke kufuna siyenze zile zani zinto esazikhulume ukuqaleni
lisiyachona ilanga la izolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus leli gciwane selibulele abangamachumi edlula ayisifica mine mibili 87 kusukela mhlazili chumi ngomfumfu kusiyafika izolo kuleli dolobho emathebheleleni south sedlula amakhulu amathathu 308 abale COVID-19 sekwabhubha abalichumi kuthi emathebheleleni north kulabapho sebefike ikhulu 95 abale COVID-19 sekwabhubha abathathu kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amabili 12,325 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 abalokhu beqiniswa yilo mkhuhlane sebephose bafike inkulungwane ezimbili 1,981 kodwa asebeke balaliswa ligcikwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ichumi i-10,024 labulala abedlula abangamakhulu amathathu i-320 abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe yomhlaba eWorld Health Organization i-WHO ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana isiqalile ukunikeza izincwadi zokuhambisa ama-emergency travel documents kulabo abahlala kwele Botswana okungekho emthethweni ukuze benelise ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo kulwiswe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
Lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukuba iningi labantu abangena eBotswana okungekho emthethweni lisebenzisa iganga ukuchapha umncele bephindela ekhaya okufaka impilo zabo engozini kukanti njalo abahlolwa ukuthi bale coronavirus loba hatshi. Ihofisi yomeli weZimbabwe ithi yenze yonke imizamo ukuze abantu behambe bekhululekile njalo basebenzise imncele okusemthethweni. Lokhu kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuvikela impilo zabo ngoba ngezinye izikhathi kulezi kliwi ezitholakala emnceleni phakathi kwamazwe womabili. Inyathela lokuphathisa abahlala eBotswana ngekho emthethweni ukuthi baphindele ekhaya kungela mgoqo iyamukelwe liningi ogoqela umnumzana Stanley Ncube.
Kuyajabulisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo lokunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye cross our street. Lokhu ke kuzanceda amazwe onke omabili ukuthi benelise ukuscreena for i-COVID anduba abantu xa sebecrossile bangayithelelani i-COVID emakhaya.
Kodwa uNcube uthi abanye abakhathani le-ofisi yomeli weZimbabwe balakho ukuchapha besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Kodwa nje kukhanya kule disadvantage eyodwa ngoba i-TET le ibhadalwa i-350 pula okutho ukuthi ufuze uyebhadala e-embassy. Iningi labantu bakithi abaphandle kwedolobha le-Havron uzafuza bayedinga i-transport ukuyafika e-embassy besiyafika e-Havron. Khanya indleko zokuyafika e-Havron lokuyabhadala yona i-TET iningi lakithi abantu bazakwehluleka. Okutho ukuthi kuzabisela uhlelo lolu emuva sicine njalo sisiyacrossa ngasegangeni.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bachaphe imincele endaweni ezisemthethweni ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende wethu ngalesi isikhathi salamukela kakhulu ngoba kumele sikhumbule ukuthi ngalesi sikhathi silwisana lo mkhuhlane okumele kwaziwe ukuthi ubani uvelenga uyenga. Nxa abantu sebeseqa umngcele ngoba balamaphepha kuzaba nzima ukulwisana lalo mkhuhlane. Njalo inyinto oguluva labo bayabalinda emagangeni khonapha babathathela yonke impahla yabo lemali.
Ukuze bathwele incwadi zama-ETDs abeZimbabwe kumele bahlawule imali engamapula angamakhulu amathathu lengxenye i-350 pula. Incwadi zokuhambisa lezi yizo abazisebenzisa ukuthi bengene endaweni ezitheneyo zempilakahle ukuthi bayehlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19 ngaphambi kokuba bathole imvume yokuthi bachaphe umncele. Kule nani eliphezulu labantu beZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni njalo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi liyaphindela ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana. Direct from Washington, the voice of
Abasekeli bakamongameli Donald Trump ababekhankasela ukusenziwa ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi sebephanyeke olunye njalo udaba emthethondaba waphezulu owe-Supreme Court besithi kumele kuguqulwe impumela yokhetho ePennsylvania lapho okunqobe khona umnumzana Joseph Biden wama-Democrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Baphanyeke udaba lolu emthethondaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqeda elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumelo yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alulamkantsho. Okwamanje igqeda likaTrump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama-Electoral College edlula amakhulu amathathu 306, uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi hayi mkhokheli awuphumelelanga embusweni, njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo-William Barr ubevele esebenzelaye uTrump. Sibona ukuthi usemxotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kunengi okungekho emehlweni abantu angakudiliza, njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga, yena ubezikhangelela ukuthi awine abe le-second term.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Okunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn. Ungakhutshwa nguTrump kumele ukubhadale khona ukuthi usekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasozabuse kuza kwenziwa futhi i-election ukuthi bancintisane futhi okwesibili. Siyakubona lokhu ukuthi ngabantu asebehlabela ingoma yomuntu abakhangelela ukuthi uyabanceda ekubafihleni izenzo zabo ezimbi ezingabahlalisa ejele.
Omunye njalo olandela ukhetho lweMelika umnumzana Dan Moyo uthi uTrump kazoze enelise ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli.
Wahle wavele wathi yena mayedliwe kusho ukuthi ama-elections arigiwe, kusho ukuthi mthetho wakhe vele inhloso yakhe kwakuwukuthi noma kanjani kumele kube nguye owinayo. And sibonile sezamile yonke into esiya ema-court edliwa withdraw ama-case esehluleke ukuthi alethe ubufakazi obukhombisayo ukuthi wawina ukhetho lolu lutshawe ngumongameli weleya Melika.
Kulabanye abalandeli bakaTrump abathi sokumele ananzelele ukuthi seledume ledlula. Omunye wabo umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi.
Ubaba uTrump siyazi indoda engafuna ukuthi igobe uphondo kalula. Kodwa mina njengomunye obevele esekele ubaba uTrump, mina ngibona ngani ngabe uyayekela ubaba uTrump ayekele nje njengoba iMelika liyilizwe lamadoda athanda i-democracy, kuthiwe i-democracy America ilethwe ubaba uBiden. Ngiyethemba ukuthi emuva nje kungakudala soba sesivuma ukuthi ubaba uTrump uyindoda ekhuluma iqiniso. UBiden ebese exposed nabantu bazoba sebesola bona labantu abasebevotele ikhehla abantu elinguBiden. Kodwa ke mina njengomsekeli kababa uTrump ngithi ubaba uTrump makavume phela ukuthi selidumela adlula.
UTrump ukala ngamavoti enziwa ngeposo esithi kawukho emthethweni. Kodwa izabelo zonke onqobe uBiden zithi amavoti la asemthethweni. UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xathu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Kulive to kulamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Inhlanganiso ezimela abatsha eZimbabwe zithi sezilwela ilungelo labo lokuthi bafinyelele ezempilakahle bekhululekile, belakho ukuphathiswa kungela nkinga engabenza besabe ukuyadinga usizo, njalo belakho ukukwenza bezimele bengelabazali nxa bekhetha ukukwenza lokho. UMike Peter Ntambe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo ikakhulu amantombazana zithi eleZimbabwe selibona ukuqansa kwenani lamantombazana azithola ke esezithwele engahlelanga ukwenza njalo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba limelana le-COVID-19. Unkosazana Florence Mutake wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi sebeqinisa umsebenzi wokutholisa abatsha ulwazi olwelelayo phezu kwempila kahle yabo ukuze babe lesibindi sokuyadinga usizo emakliniki lezibhedlela bephathiswe kalula.
Young people who have failed to delay their sexual debuts, we are saying may they be allowed to access protection or contraceptive protection that will protect them from falling pregnant, especially for girls. And also,
sithi kabavunyelwe ukuthola uncedo lwama-contraceptive kuvikele izisu njalo lezinye izifo zamacansini.
Ikomiti yedala lephalamende ebona ngezempilakahle isilesikhathi ikhankasela inguquko emthethweni we-Public Health Act ukuba uguqulwe wenze kube lula ukuba abantwana abaleminyaka elitshumi lambili 12 years kusiya phambili benelise ukuyaphathiswa ezibhedlela namakliniki loba bengela abazali ababakhaphayo. Unkosazana Caroline wenhlanganiso ye-Youth Advocate Zimbabwe uthi ngezikhathi eziningi abatsha balokwesaba ukuyadinga usizo lwezempilakahle, lalabo ke ababe belelungelo lokuba benze kanjalo bekhululekile.
They are one gun of ngoti because number my relatives young with Patara in kind of 16, I'm going there, you would have same the planning, what. So it's also we advocate
abanye bayisaba ukuthi bangabonakala khonale kungayangisa kuzihlobo nabangani edinga i-family planning.
U-Andile Ndlovu wenhlanganiso yabatsha e-youth uthi bayakwamukela okwenziwa ngabe komiti yedale lephalamende laloba kulabanye lapha nalaphaya abasola ukuthi abantwana abaleminyaka elitshumi lambili akumelanga batholise ilungelo lokuyadinga usizo lokuzivikela ukuzithwala ngoba besisibancane kakhulu. Ingcitshi zezempilakahle zithi umthetho ovumeza abatsha abaleminyaka elitshumi lesithupha 16 ukuzikhethela ukungena emacansini usithi njalo umuntu oleminyaka eyishiyagalombili 18 nguye ongenelisa ukutshata angazikhethela ukwenza njalo kungelandingakalo yemvumo yabazali. Ulakho ukubangela inhlupho ezinenye, lezi nhlupho zigoqela ukuzithwala kwamantombazana esesemancane engalungiselelanga ukwenza njalo kunye lokuhlaselwa ke yizifo ezitshiyeneyo zengula makhwa labo HIV le-AIDS. Hlolisiso eyenziwa ngenhlanganiso e-Amnesty International iveza ukuba isilinganiso samachumi amane khulwini 40% samantombazana eZimbabwe aqala ukuphatheka kwezamacansini engakafiki kuminyaka e-18 years nxa kuqhathaniswa lesilinganiso sokungamachumi amabeli lane nje kuphela ekhulwini 24% sabafana abaqala ukungena ke emacansini bengakafikisi iminyaka elijomi lajiyangalombili 18 years. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi kungaleso sizathu wakubona kufanele ukuba asungule izifundo ezimayelana lezo cansi lokuhlela kuhle imuli esikolo i-sexual and reproductive health kukharikulam entsha ekhona okwamanje, noma abanye bethi lokho kukodwa akwenelisi ukuqeda lolu dubo, njalo nxa lezi zifundo zingaphathangwa kahle zilakho ukudala umonakalo engqondweni yabantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Impi enkululo yokubekuviyo lezipra ebandleni le-PF Zapu bathi bafuna lutshutshiswe udaba lwabo lokuba babuyiselwe impahla abayithathelwa nguhulumende wezanu-PF eminyakeni yangemuva ilizwe lisanda kuthola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZipra bathi sebeke bayikhweza kumongameli Emmerson Mnangagwa lindaba eyokuthi babuyiselwe limpahla, njalo sebeke bangena umhlangano laye enyakenye kodwa usungumnyaka wonke lokhu belindele impendulo. Umsekeli kanobhala enhlanganisweni yeZipra Veterans Association umnumzana Petros Sibanda uthi ilakho ukubasiza ukuthi baziphilise ma bengayibuyiselwa leyo mpahla.
Sifisa ukuthi uhulumende nga uyasinika lezo mpahla sizisebenzele, sisebenzele imuli zethu. Thina sifuna ukudala imisebenzi ukuthi amaZimbabweans esawakhululayo lawa athole ithuba lokuyasebenza lapha lalapha ezindaweni ezijiyineyo esazisebenzelayo, sazikhiphela nezimali. Yikho esikukhangelele khona lokhu. Yikho ke ngamafitshane siyafisa ukuthi indaba yama-farms, indaba ye-Nitram iphele, ngoba sike saba lo mhlangano layo umongameli ngomnyaka odlulileyo sikhuluma ngendaba ye-Nitram farms. Sikhangele ukuthi sizahlangana laye njalo siqinise lelu daba alufaki ubana ke sisuka lapho siya ngapho ngempahla zethu.
Lanxa bekhona abathi ukungena kwabe-PF Zapu kusivumelwano somanyano we-Unity Accord ngomnyaka ka-1987 lungalungiswanga udaba lwamankampani, bathi kwakumele abuyiselwe abanini bawo njengoba yathengwa ngemali yabo labo abayithengayo bengabeviyo leZipra. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana ulandisa ngephutha elenziwa ngabe-Zapu.
Ngesikhathi leso ke ngathi izanu yayisabancenga ukuthi bangene phela kumanyano okusukumisa ilizwe, njengoba ke kwakusiba lokuhlaselwa kwabantu bezaphu behlaselwa yilo iviyo le-50th Brigade igukura undiliana. Ngemva kokuba sebengenile bekungasela sizathu kumbe singathi bebengasela mandla njengezaphu, bese beginyiwe phela. So izanu bisisenza umathanda ngayo, sikhuluma kunje amandla lawo awukufuqa izano ukuthi cela lisinike lokho kawasekho.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemithetho eyisiphatha amandla njalo ebandleni lezanu PF umnumzana Ziyambi Ziyambi wakubeka sobala esikhathini esedlule ngesikhathi lolu daba lusethulelwa uMnangagwa ukuba bona bezolandela lokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. UMnangagwa yena wathi nyakenye uzaluhlolisisa lolu daba, kodwa kuze kube manje lokhu engakabaphenduli abeZipra ukuthi kuthathwa nyathelo bani kusicelo sabo lesi sokubuyiselwa impahla yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Akusensuku zatshwala ingafikanga ikhisimusi, kodwa izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zilokho zisihla amathambo engqondo ngokuthi zihambe kumbe zingayi ekhaya njengoba i-coronavirus isivuke eseganga kwele-South Africa. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuvame ukuphithizela emarenkini lendaweni zabumalayitsha eJohannesburg, izalwane zeZimbabwe zilubhekise ekhaya ukuya kudla amakhumukhumu lezihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa-ke lo nyaka igciwane le-coronavirus likuguqulile konke lokho. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Delisani Maqhoba uthi bayesaba ukuthatha uhambo lokuya ekhaya ngesikhathi i-coronavirus isidla mhabulo kwele-South Africa.
Esibona kuqathekile ukuthi sithumele labantwana labo bethole kokudlulisa ikhisimusi kuphela, kodwa ukuthi thina siyahamba, hayi nxa ufanele uhambe kufanele uyenza i-test ukutestwa kokana dura imali yakho nasilayo vele le mali ukuhamba endleleni kuyabiza futhi ukuhlungu kodwa lokho sabafundisa ukuthi bekwamukele ngoba sokungenzeka ngihambe ngila i-corona ngifike ngibathelele kumbe mina ngihambe ngifike ngithatha i-corona kibo kuyikufa
nakolunye uhlangothi unkosazana Charity Nkomazana uthi COVID-19 ibathathele imisebenzi yachiya izamba zichaya umoya
intokozo kayikho ngoba kumanje lezibalo ziqhubeka zihamba ziyaphambili asazi lasemakhaya sebengabe bengakhona bangahamba njengoba lathi bekuyisizwe sethothi sami bathi ngesimo seneso sibhekane naso yonke into sihlulekile asikhonanga ukwenza lutho
abanye bathi nyathelo likahulumende weZimbabwe lokungavuli ukuthi amabhasi lemichova kuqale ukuthwala abantu kwenza kube nzima ukuthi baye ekhaya ngekhisimusi ngokwesinqumo sikahulumende weZimbabwe imoda ezincane abahamba ngenyawo labagade indiza mchina yibo kuphela abavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni unkosazana nobudlatithi uthi wesabela ukuthi imuli eziningi ezithembele kulabo abase South Africa lonyaka zizachona ngengqwe zomlomo ngekhisimusi
Financial-wise, it's really been hectic because Tinabanye has a source of income. That is why Namanje, I don't think I'll even be going home. I don't think I'll afford Namuhambe Kanje Nabanye because Imala is in COVID. Donya.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi labo abaya ekhaya sebengazithola sebevalelwe eZimbabwe bagcine belahlekelwa imisebenzi.
Ya sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo. Kungenzeka uthi usekhaya umnankagwala aveke enye imbandela ye-lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphele lo msebenzi ngapha ngale khaya kawusebenza. Umuntu lo muntu akahlali lapha khona angazihluphi nje ngokuya ekhaya simple.
Abanye kakhulu abangasebenziyo lalabo abahlala le muli zabo kwele South Africa bakhala ngenhlawulo. Ezidingekayo ukuze umuntu ahambe eZimbabwe aphinde aphenduke ngaphandle kwemali yokugada ohambayo kuzafanele abhadale amarandi amakhulu ayisiyagalombili 800 rands ukuze ahlolwe athole incwadi ethi akalalwa igciwane le-coronavirus nxa esebuya kuzafuze enze into efanayo eZimbabwe ukuze avunyelwe ukungena kwele South Africa Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo
Kwezemidlalo selihlaba ikhefu iqembu elimela ilizwe emidlalweni wenguqu elilungiselela ukuyaphatheka umncintiswano weAfrican Nations Championship ekuqaleni komnyaka ozayo. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi uTraf Kolokarosi uphe abadlali ithuba lokuyadlala ikhefu lekhisimusi lemuli kodwa uthi bazaphanga bephenduke njalo enkambeni ngoba umkhulu umsebenzi ababhekane lawo.
I saw by myself about 40 players and then we have
mina ngokwami ngibize abadlali abangamachumi amane kodwa uDubo esesilalo ngolokuba laba ngabadlali ababuye bengazange badlale ibhola okwenyanga ezisithoba minwe mbili njalo bekunzima ukhe ta abadlali abakade bengadlali sizamile ukuthi sibanike ithuba saphinda njalo sakhetha abanye abadlali kumaqembu ebesidlala lawo imidlalo yokuzwana amandla akumelanga ukuba ngikhethe umdlali ngemva kokumbona kanye kodwa njengoba kungadlalwanga imidlalo yeligi sisebenza ngokukhona
kulokarusichu teo zakhetha abadlali azahamba labo kwele Cameroon ekuphendukeni kwabadlali enkambeni mhla zingamachumi amabili lesikhombisa uyona le inyanga kampalakazi lo mqeqeshi uteo zakhetha abadlali abangamachumi amabili lantathu ababalisa abadlali baphakathi kwenkundla abangamachumi amabili kanye labonozinti abathathu abadlali beqembu le-FC Platinum bona kabakho kubadlali abalungiselela ukuyaphatheka komncintiswano we-CHAN ngoba bephatheke kumkhankaso wokudinga iqembu eliyintshantshu yezwekazi lase-Africa we-African Champions League imidlalo ye-CHAN ikhangelelwe ukuqala mhla zilitshumi lesithupha kunyanga kazibandlela isiyafika emaphethelweni mhla ziyisikhombisa kunyanga kanhlolanja iqembu leZimbabwe likusiphaa sikagroup A ndawonye leqembu lasecameroon iqembu lemali kanye leqembu le-Burkina Faso umncintiswano we-CHAN ungenwa ngabadlali abadlala besemazweni abadabuka kiwo kuphela njalo umncintiswano womnyaka ozayo ngowesithupha selokhu umncintiswano wasungulwayo ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji
singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela phakathi kwabantu abayidlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe abaphose bafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe bele COVID-19 Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.